ngempela konke lebandla le-NDC sivuyele e-Harare South ukuthi siyenze iRamesu, kodwa kungenzakaleyo ukuthi abalandeli bethu baphelesika khona bahlangana namapolisa esibisela ithiwe kahle. Sikhuluma kunzinzi kulabantu abayizinto abakwesiweyo phakathi kwegenzi le-NDC ijenginyeprovinsi ye-Harare umrazi basesisebenzini sikhuluma kwenzinzi besisika kaduni amacala ukuthi ibonile bebhadala amafani. So abalandeli bethu balile ukubhadala lawa amafani sokuthiwe amapolisa akhathesi abhizi azame ukuthatha amasetimenti ayirayo yena bekasiyaba. So
ye sizwa kuthiwa kodwa kube leminye imihlangano ikakhulu lo kade ukhangelelwe ngabaningi owenziwe ekhaya likamongameli Mgabe eZwimba. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Hayi, inkonzo zwa kuhambe futhi ngizange sonke siyazi ukuthi lapho uhlangana khona i-NDC kakushekaka nomsindo ovele emapoliseni ngoba amapolisa avele ngamaasebengelani lezane. So siyazama ngamandla wonke ukuthi singakukabhela ukwenziwa ngamapolisa, kodwa sizame ukuthi sikhulumisane lisho.
Manje sekuyahamba njani kuyona le iviki? Ikhona yini eminye imihlangano ekhokhelwa ngumongameli eliyikhangeleleyo?
Ye, ikhona imihlangano eyayikhona esinyelele nje ukuthi amaprovinsi akhona akwanzisiwe ukuthi sebe-rejini umongameli kazina kuyanzima kuya ngokuthi yiphi iprovinsi ezaqalisa ukuthi senzile ukuthi sebe-rejini ukuthi umongameli ayo.